kuqakathekile ukunanzelela ukubana ngendlela i-system yeMelika eyiyo, umuntu uyanelisa ukuthi akhonone kumbe akhulume lokhu akusolayo, ngoba ama-courts singathi ami-order kumbe independent. So umnumzana Trump loba e-wrong, kodwa ulelungelo lokubana akhalaze indaba yakhe ma-courts.
Singabona imithethwandaba ivumelana laye uTrump yini ekuthini ngempela kwaba lokuqilibezela kukhetho icine iguqula impumela. Njalo abantu abancoma umbuso weMelika lendlela enza ngayo ukhetho ubona ngani bathini ngokwenzakalayo lokho?
Singazi ukuthi impumela iyaphuma njani, kodwa mbona vele wayefungile ukubana nxa edliwa uyabe qiliwe. Indoda sibili engafisi engafuni ukudliwa, izinto zakho zinzazani ngontando kayiphikiswa. So lokhu mbona zana sosibonele esihle kulabo kade bekhangele eMelika njengelizwe elimele idemokrasi, lapho umuntu angaluza khona anikeze kwabanye abantu. UTrump usesitshengise amanye amabala, usesitshengise esinye isimo esingazange sibonakale eMelika sokuthi umuntu nxa edliwa engayala sibili ukuthi udliwe, asakwenzakale lokho eMelika. Kodwa sizabona ukubana kuzahamba njani, ngoba kulama structures akhangele ukubana umuntu nxa ele khonona kumbe sola engenza njani. Sesizabona ukubana i-court yona izathini ngodaba lolo. Kodwa kukuhle ukubana uTrump ayali ukubana udliwe, ngoba laye andiwadla omunye kuma-last elections.